zvakawanda zviri muSouth Africa zvakamirira mutongo wedare repamusoro renyika yekuti zvodzoserwa kumusha here kana kuti kwete.
Tinotenda shingirai tokusiyai muchinzwa nhau dzeisindebele.
Sokuisikati sendava kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhla ka 29 kuNkwenkwezi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu eZimbabwe bamelele ngamehlo abomvu usuku lokhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka.
Silungiselela ukhetho silenkinga ehlangana lapho ikakhulu indaba ye-voters roll. Yikho sikhuthaza abantu bakithi endawo zonke ikakhulu emaphandleni ukubana abantu bonke bekhangela ukubana amabizo abo akhona yini ku-voters roll.
Uyaxokozela endaweni zokuhlola amagama egwalweni labavotayo olwe-voters roll ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka.
Ningakhangela ibizo lami eBurnside filling station ndabemvele emvotela khona kwathiwa kalisekho khonaphana seliseriyo le segaratshini ngabona kungafika kuma-10 kilometers.
Abonga abalomkhuhlane wengqondo lokunye bathi bathole nzima ngokuswelakala kwemithi ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubekhangelelwe ukuba uzabikela uZulu namuhla ngosuku lokhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka kwele Zimbabwe. Ngesikhathi sisiya emoyeni bengakakwenzi lokhu, umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu bamelele ngamehlo abomvu ukuzwa ukuba uMnangagwa uza kuthini ngosuku lokhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka. Iziphathamandla zikahulumende esikhulumelazo ezigoqela unkosikazi Virginia Mabhiza zithi kazilalwazi lokuthi uMnangagwa uza kwethula nini usuku lokhetho. UMnangagwa utshele abantu eBhinga ngempelaviki ukuba uza kwethula usuku lokhetho namuhla. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana uJaramba isikhulumeli sikaMnangagwa. Umnumzana Ziyambi Ziyambi ophethe uhlangothi lukahulumende lwezemthetho labanye akade bengaphenduli omakhalekhukhwini. Kuvame ukuba umongameli ethule usuku lokhetho kugwalo lwe-Extraordinary Gazette. Amabandla atshiyeneyo athi asamelele okuza kwethulwa nguMnangagwa. Umnumzana Osalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uthi sebelungiselele ukhetho oluzayo.
Silungiselele ukhetho silenkinga ehlangana lapho ikakhulu indaba ye-voters roll. Yikho sikhuthaza abantu bakithi endawo zonke ikakhulu emaphandleni ukubana abantu bonke bekhangela ukubana amabizo abo akhona yini ku-voters roll, ngenxa yobana ukuze kube le nguquko elizweni kuzafuna izizukulwane zonke zeZimbabwe ziphume okuningi ukubana siyebhale sikuvota njalo siye-inspektha i-voters roll njalo siyevota ngolanga lokukhetha ukubana kube le nguquko eZimbabwe. Sesenza ke ukubana silungise inhlelo zethu ubana siqalise ke umkhankaso officially.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT uthi labo sebemelele ukhetho lolu.
Ibandla le-MDC lililungele ukhetho, besivele selilungele njengebandla ngoba yikho esakuthembisa abantwana beZimbabwe ukuthi sizaletha utshintsho kuhulumende ngendlela ezisemthethweni ezokhetho. Kodwa lokho kakutsho ukuthi asilazo insolo, ikakhulu lonyaka nje sikhangela ukuthi kuzayethulwa amalanga okhetho silodaba olusekhotho lwe-delimitation.
Umnumzana Mabutho Moyo owebandla leZANU-PF uthi
ibandla leZANU-PF likhangele lizanqoba kukhetho lololuzayo. Siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe balethemba ngokukhokhela okukhona khathesi, balethemba ngemisebenzi uhulumende aphezu kwayo, phecelezi esingathi infrastructural development. Sikhangela ezomgwaqo, sikhangela amadamu, sikhangela ezokulima. Sibe lezulu elihle kakhulu lonyaka, uhulumende ukhiphile ama-inputs wanika bonke abalimi ehlelweni okuthiwa yi-presidential Social Support Scheme.
Umnumzana Bernard Mpofu sakamuse Harare uthi usemelele ukuvota ukhetho oluzayo.
Ngulindele ukuthi ama election nqa bengakhuluma ukuthi akhona anytime soon. Ye ngoba besikhona ku ground isikhankaza. Kumelele lokho sesihlupheke kakhulu njalo kunyakusadingakala ukuthi abantu baze basikhombise. Kodwa sokumele thina abantu sikukhombise ngokuvota lokho. Sizimisele ngalokho.
Kungethulwa usuku lokuvota amabandla asezaqala ukukhankasela ukhetho lolu elizweni lonke jikelele. Ukudaba olufanayo, ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzura lithi lizazama ngazo zonke indlela ukudlelana kanye lentatheli zindaba. UMonzura wethule lokhu namhla ngesikhathi ekhuluma lentatheli zindaba eHarare.
That is not our problem. Prosecuting people.
Ku asinkinga yethu ukubotshwa kwabantu asinkinga. Inkinga ikuba labo ababhala amanga ngochamisa loba ngumunzola kababotshwa, kodwa lo obhala amanga ngabezanu PF uyabotshwa.
Uthi ukuze kube lokhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli zindaba zenze umsebenzi wazo zingathathi icele loba ukusekela amabandla ezombusazwe. Lokhu kugcizelelwe unkosikazi Lindani Moyo omela iHarare edale ePhalamende phansi kwe-proportional representation ekucela besifazana.
Namhla sikhulume ngokuthi intatheli zindaba ziyakhalakhala ukuthi kuma-political parties nga zingabuya kumbe ukuzothatha izindaba kuma-rallies zihlangana lokuhlukumezwa.
Umnumzana Perfect Hlongane unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists uthi intatheli zindaba zizama ngamandla wonke ukudlelana kahle lebandla leli lamanye ezombusazwe.
Iqiniso ukuthi intatheli zindaba ziqakathekile. Khumbula phela ukuthi umsebenzi wentatheli zindaba siwuthatha uphuma kusisekelo sombuso ukuthi silomsebenzi lomlando ukuthi abantu babe lolwazi lwalokho okwenzakala elizweni. Ngakho-ke yikuqakatheka kwentatheli zindaba ke lokho. Kodwa nxa sikhangele udaba lodlame kumbe ukusebenza kwabo sisiya kulolu khetho. Ukhetho lwedluleyo sibe labantu abahlukuluziweyo bezintatheli zindaba. Sibona sengani lokhu yinto esifuna ukuthi siyive.
Umhlangano lo owenzelwe emahofisini kaMonzura eHarare ubuqoqo inhlanganiso yeMedia Alliance of Zimbabwe. Ngeviki ephelileyo inhlanganiso le yenze umhlangano ofanayo leziphathamandla zebandla leZANU-PF leze Citizens Coalition for Change ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inengi lithi ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ipheke imboza kulandela ukungatholakali kwamanye amagama abantu ababhalisa ukuvota kugwalo lwabavotayo olwe-voters roll. Kulabanye abalezikhundla eziphezulu kumabandla aphikisayo abangekho kugwalo lolu. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Izeki ivulele uZulu ukuthi ayehlola ukuthi amabizo abakhona ngaphansi kohlelo lwe-voters roll inspection olwenziwa ilizwe lonke endaweni ezijeneyo ovotelwa khona. Abaningi amagama abo akekho. Bekuxokozele ama-ofisini ezeki kobulawayo amakhulu lamakhulu abantu bezonde amagama bezobuza ukuthi kungani amagama abo engekho ku-voters roll. Umnumzana Amos Sibanda omunye walaba abaswele amagama abo kugwalo lolu.
Ngingakhangela ibizo lami e-Burnside filling station abevele ngivotela khona. Kutoka kaliseko kuna pana seli se Rio le sikarachi mabona kungafika kuma 10 kilometers.
Ukoko umankala elakhe ibizo balisusile avotela khona emganwini.
Namhla ngisusiwe ku B ibizo lami kalikho esenza ngakhona. Banengi bayakhala amabizo atshintshiwe. Asisakwazi singogogo ukuthi ngingaka ngizadinga udondolo. Ngisiya kuma khona le kuthiwa sengifakwe ku 25 khona lenketa.
Omelayo esigaba sebulawa e-Central edale eParliament inkosikazi Nicola Watson naye uswele igama lakhe kuluhlu lwamabizo abavotayo olwe voters roll.
When I went yesterday to check my name on the voters roll at my polling station, which has been my polling station ever since I moved to my house in 1987 at Christ the King, I discovered my name was not on the roll.
Isiphathamandla se-Citizen Coalition for Change uSenator David Contant laye ubambe wangaphansi ngoba igama lakhe kalikho kugwalo lolu.
Namuhla ekuseni ngihambe mina mathupa ngalapho engihoshela khona. Ngafika ngaswela izizo lami. Ngazama ngefoni 265 ngaliswela. Ngase ngisiya emahhofisini ezeki ngathola kuxokozela. Angikwazi kumbe ibizo lami lizatholakala.
Mnumzana Archibald Chiponda, isikhulumise ebandla leZANU-PF koBulawayo. Uthi baningi abasekeli bebandla leZANU-PF abana magama angekho kugwalo lolu.
We have some party members, in fact.
Abasekeli bebandla nabo abaswele amagama abo.
Some people are finding their names in the wrong place. Uhlupululu.
Aluhlelanga abasekeli bebandla eliphikisayo.
This is something which have any citizen.
Umnumzana Innocent Ncube obona ukuqhutshwa kwehlelo zekomishini yeZag koBulawayo uchaza ngezikhalazo ahlangana lazo ezivela kuZulu.
Kube necategory 1 ukuthi imispost yakhe utshintshile waphiwa le address enasiyo. What happened lokhuyana angeke ngichazele ngoba ngikwazi. Omunye abe le mispost maintains the same address kodwa-ke abe sesithi umispostiwe. Lwana kungenzakala ukuthi nxa within that area kungenzakala ukuthi asiyo mispost per se kuaffectwe i-delimitation le entsha.
Uyaphambili uNcube sithi amabandla ezombusazo wawatshela ngemingcele emitsha.
Ngesikhathi siyenza, I explained to the political parties, ngababiza ama-political parties ngabatshela. Nxa kuyukuthi uaffectwa yi-lean movement entsha akusela ngenye indlela, you have to live with it in your new boundary services ukufake khona. Nxa kuyukuthi khona ku-star 265 yeshiliyana kawukho completely, then siyakuhamba lawe siwukhangela ngapha kulokhozo ku-database yethu.
Lanxa kule mboza ezekhe umongameli Emmerson Mnangagwa ukhalele ukuba kuze kwethulela uZulu usuku lokuvota. Igqwetha lengcwethu yesisekelo sombuso womnumzana Majobana Ncube uchaza ukuthi ukhetho lungaba nini.
Upresident angasizisa uZulu or isizwe ngosuku lwe-election. Kufuze ukuthi within 14 to 21 days i-nomination court ihlale all over Zimbabwe to receive amabizo alabo abafuna ukuthi bancintise ekhethweni. Within 30 to 63 days kufuze ukuthi kwenziwe ukhetho. So ukhetho nxa sikhangele i-delimitation report le ekhona nxa izasetshenziswa kusho ukuthi ukhetho kufuze ukuthi lenziwe anytime after 18 and 19 August.
Kusenjalo umqondisi omkhulu wezincwadi zokuzalwa lezithupha umnumzana Henry Machiri uthi ukuthatha izithupha nama-birth certificate kuqhubela phambili eZimbabwe loba kulungiselelwa ukhetho oluzayo.
Ugatsha lokuthathisa uZulu izithupha luqhubekela phambili lulanda abantu yonke indawo lubaphathisa incwadi abazifunayo. Lokhu kwasukela ekuqaleni kukankwenkwezi kuze kuyegcina ekupheleni.
Uhlola amagama alabo ababhalisa kuvota ukhalelwe ukuba kuyagqitshwa kunsukana ezilandelayo. Ngimele Studio 7 igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Bayakhala abantu eZimbabwe ngokukhuphuka kwentengo yempahla okungapheliyo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi idola leZimbabwe ligugudeka okumangalisayo, ikakhulu emkambo wensitha. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Okwamanje idola leMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane phose ezimbili zamadola eZimbabwe i-1888 emkambo kahulumende. Kuthi emkambo wensitha libiza amadola azinkulungwane ezine 4,000 Zimbabwe dollars. Lokhu kwenza intengo yempahla ikhuphuke phose nsuku zonke. Umnumzana Salvon yathi isakhamuzi sakoBulawayo uthi amanye amavinkili asesala ukwamukela idola leZimbabwe.
Inkulumo zasabambe abantu abangasebenziyo bathelenzi kukanti bona bona abasebenzayo vela kulanto abangayithola ngoba sokudura kakhulu ngoba sokumore than 3 times or 4 times as much. Into ngangivele ngiyithenga ngemali ephansi nangisithi hamba ngiyithenga ngeyusa kungani kuba ngconwane but iyusa kanye ifoni ngikholibhona so umuntu okholibhonje mina ngiyabe ngiyizuza ibhonje angiyizuza iyusa akula lutho ngaphandle khonokho ngakuzuza emasimini yikho sengikhululela abantwana ukuthi badle ngoba impuphu asiyikwanisi. Impuphu isidura kakhulu ngoba nxa kuthiwa impuphu i-10 kg kuma-22,000 thina lapho vele kasipili ngoba la imali ongayitholi ukuthengisa amatamatisi
Uyakhala lo Benon Ncube okunhlanganiso eZimbabwe National Students Union.
Uhulumende ngesikhathi eletha uZupco wayesithi yena uzolungisisa indaba yokuthi i-transport ama private operators abesedulisa kakhulu i-transport into engiyakhona ibisikhwele kakhulu. Kodwa kathesi nxa sesikhangeleke isibuyele yalingana lale ama private operators.
Umnumzana Effort Ncube umcebisi wenhlanganiso eNational Consumer Rights Association uthi uhulumende sekumele alungisise umthetho ovikela abathengi.
Lanxa uhulumende ekhuluma ngokuthi uyalungisa ukuphathelene nentengo esikubona ezitolo ukuthi izinto lokho ezikhwela ziya phezulu. Izinto eziningi sezikhwele ngama 100%, 200%, 500%, 1000% ezinye ziyedlula lapho. Okusho ukuthi abantu abaningi vele kabasazenelisi. Singakhohlwa njalo ukuthi abantu abaningi elizweni vele kabasebenzi, abasebenzayo bahola imali encane. Kanti ke lalabo abasebenzayo bathola imali yeZimbabwe yona le njalo engasamukelekanga ezitolo eziningi. Lokhu kwenza ke impilo ibe nzima kakhulu. Kuyadingeka ke izinyathelo ezizakwenza ukuthi kulungiswe khona lokho masinyane.
Lokhu kusekelwa unkosikazi Sinothile Mbano othengisa amaluba othi sebephila nzima abantu eZimbabwe.
Ah, ku serious, akuthengeki into ziyadula. Ah, uma ngakuqonda, siyabulawa indlala straight. Asazi ukuthi kumbe kutshontshelana kumbe kuyini. Siphila ngokungwava ngwava eZimbabwe singekungwava ngwava. Singekungwava ngwava phela akusekho okunye. Kunzima, kunzima zihlobo zami. Asazi.
Umnumzana Love Momoyo uyakusekela lokhu.
Ama price emavenkilini vele asedula, things are just out of hand, they're out of reach, asakwanisi. Wesi le bond lelo kuzeni indlela elikhwela ngayo, irate elikhwela ngayo, ayivela kuhambelana. So we don't even know how we're going to survive. Lapha sesiphila nzima, sibili okuphila ngomusa wenkosi, ukuthi inkosi yesisigcinile ngoba vele even sesiphila njengenyoni, inyoni kayilansimi kodwa iyaphila. Inga uthi uNkulunkulu inxa isikhathi sakho sokuba singakakwani vele kawuphi, uyakunika nje elinye inkinga lokuthi uphile, but kodwa otherwise vele ukuphila kweZimbabwe sokunzima.
Kuleziphathamandla zikahulumende ezithi kumele kumiswe ukukhuphuka kwentengo yempahla. Abakubandla elibusayo bathi lokhu kwenziwa yilabo abafuna ukubusa kususwe ibandla leZANU PF embusweni. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sihongeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Namhlanje kunanzwa ikhefu lokukhumbula amaqhawe kwelemelika ele-Memorial Day. Lesi sikhathi sokukhumbula abafela endaweni ezijiyeneyo bevikela elemelika. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uMongameli Joseph Biden ubesemathuneni e-Arlington National Cemetery namuhla, lapho obekuqunjulwa khona abafela empini. Emathuneni la kwabekwa abafika amakhulu amane 400,000. Sokafa bedlula kancane abangamakhulu ayisithupha lengxenye 646,000. Soloko kwaqhamuka impi ye-Revolutionary War yaphela ngomnyaka ka-1783. Lokhu kubikwa yi-military.com. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine nomkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin sebevumile ukuba behlangane lenkokeli yezwekazi le-Afrika ukuze kudingwe indlela yokukhumisana umlota. Ababili laba bavume ukuhlangana lenkokeli yakwele Zambia, Senegal, Republic of Congo, Uganda ne-Egypt. Izakhamizi ezonga abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo esabelweni seMatabeleland North zikhala ngokuswelakala kwemali yokuthenga imithi kanye lamaphilisi. Abacubungula ezempilakahle bathi ziningi izigulane ezingatholi amaphilisi ngemfanelo. Kubika uNokutaba Dlamini.
Abahlaziya ngempilo kaZulu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kuphenyo lwabo lweRural Livelihoods Committee Assessment Report kumnyaka ophelileyo bethule impumela ethi izizalwane ezigoqela inani elifika kusilinganiso sokungamachumi amathathu lasithupha ekhulwini 36% kusabelo lesi zilegcikwane le-HIV and AIDS, njalo kwande imikhuhlane yokugula ingqondo, izifo zenhliziyo kanye lechukela. Abagulayo laba babika bengenelisi ukuthi ukuthola amaphilisi ngenxa yokusweleka kwawo. Izakhamizi zesabelo lesi zithi okwenza kube nzima kakhulu lapho besondla izigulane lezi yikuba kabatholi uxhaso kuhulumende ukuze benelise ukunakekela laba abalemikhuhlane engavamanga ukusilwa nje. Unkosikazi Elizabeth Maphosa oleminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili eyide owakhele esigabeni sevula indlela ewange ulohlupho lokonga indodana yakhe eyazalwa ngomnyaka ka-1987 egula ingqondo. Umfelokazi lo uthi usethanyele isibaya sonke ethengisa izifuyo ukuze atholele indodana yakhe amaphilisi ngemva kokuhlaselwa yisifo lesi esaqala ngomnyaka ka-2019 qede samemuka umsebenzi wakhe wobungcitshi ekubazeni. Uthi isiyehlule imizamo yokuthola usizo ezibhedlela ngoba babatshela ukuba lawo maphilisi lejekiseni kakukho.
Akusela mntanami, angisela lutho. Imbuzi zazikhona esibayeni wazibona umoya. Akusela lutho. Inkomo kangisela lutho, ngangile nkomo ezingu-13 zonke tya. Amaphilisi wona la every month. Ngoba kafanele angashoda lale ngalawo. Ungezwa kuthiwa nanguyana segamula umuntu ngale, nanguyana sebulela inkomo umuntu ngoba uyabe engazenzi phela.
Esinye njalo isakhamuzi sekachechede wadi unkosikazi Christine Ndlovu olondoloza umzukulu wakhe olijaha elileminyaka elitshumi lanhlanu ogogekileyo emzimbeni. Uthi labo balohlupho lokunakekela ngesimo sendlala kanye lokungatholi amaphilisi ngemfanelo ngoba kwezinye izikhathi uyaphiwa kumbe kuthiwe kawakhokhele.
Wayehamba kodwa kathi sikasahamba ugogekile vele akwanisi ukukhuluma nokuhamba kakwanisi. Okwalukudla kwesinye isikhathi ngenza ukumfunza uze imncedise ngoba akakwanisi ukudla. Amaphilisi wangane aluhlupho kakhulu ngoba ngelanga kufuzana athi amaphilisi amathathu. Everything nsuku zonke.
Umnumzana Bongani Maphosa usobhuku esigabeni lesi uyalufakaza udubo olubhekwe izakhamizi eziningi. Ukhale njalo ngokuba khatshana kwezibhedlela okwenza abanye begcine bedlula emhlabeni ngokuswela usizo.
Khona omunye umfana ohlala kobhuti laphana la uyisigoga olamaphilisi owatholayo but wathola ngokuwathenga esibhedlela abamniki mahhala. Isikhathi salayo ukuthi ukudla esilakho kakweneli. Lazi le nhlupho zokuthi amaphilisi uyabe usiyathenga.
Umnumzana Give Me Again Moyo, ukhansila wakulesi sabelo, usola kakhulu uhulumende ngokunganakekeli abantu laba. Uthi uhlupho lolu lubonwa phose nguzulu wonke ompofu.
Abantu labana kabakhangelelwe nguhulumende, sihulumende abe lesikhwama esiqondana labantu bonaba. Esikukhalela ukuthi uhulumende kalethe le mithi ayilethe kuyona la amakliniki ngoba ningi abantu abanjalo. Abantu bangabantu kathi sibahlaselwa indlala. Khuluma kanje ama villages vele amaengumbe ezinye zakhamizi kazivunanga kuhle isivuno sabo sibe sibi ngenxa yesomiso kade sikhona idrought ekhona esigabeni sethu.
Abezimvaka kuphenyo lwabo babika ukuba isabelo semathebelele North Silentandane kanye labafelokazi abaningi okwedlula ezinye kulizwe lonke. Abogajwa lwe-United Nations International Children's Emergency Fund babika ukuba inani labantu abedlula kancane izigidi ezine 4.3 million kugoqela abantwana badinga usizo lwempilakahle ngokuphangisa. Udokotela Admaya Kurethu okhokhela uhlangothi lwezempilakahle esabelweni lesi kenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomsakazo we-Studio 7 esithi ubambekile ngoba usemhlanganweni kwathi isikhulumeli sohlangothi lukahulumende kwezempilakahle kahle umnumzana Donald Mujiri ubengaphenduli umakhale khukhini wakhe kaphendulanga umlayezo esimthumele wona kuWhatsApp. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Inhlanganiso yabadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa eZimbabwe Community in South Africa yenza uphenyo lokuhlolisisa okwenziwa ngabala maphepha exemption permits azaphelelwa isikhathi ngenyanga ezayo. Umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumele senhlanganiso le othi sebephanyeke imibuzo etshiyeneyo enkundleni zokuxhumana. Ake sizwe uMkhwananzi ekhuluma ngophenyo lolu.
Bakudube isurvey leyisihlelele ukuthi abantu bafica ngathi abaka-aplaya abaningi. Kuzama ukuzwisisa ukuthi okwenza banga-apply kuyini, bamiswe yini, njalo singancedisa njani ngoba sizama ukuthi silandelane logatsha lukahulumende lwezomafezi ukuthi silunike into elama-statistics phakathi ukuthi mina abantu sibezwa besithi so ngakho sisibonisaneni ukuthi kwenzenjani ngoba usuku lwe-deadline selufikile.
Ye, singathi kuyinokwenza ukuthi likwenze kathesi njengoba ke sikwazi ukuthi amaphepha lawo abalawo aphelelwa isikhathi unsukwana nje ezilandelayo.
Okwenza sikwenze ukuthi vele thina sihlezi sixhumene naba bantu and besekunanzelela ukuthi abantu abaningi babehlezi belinde umphumela wenkantolo. So-ke inkantolo isazokhipha lowo mphumelo wawo ngoba okwamanje i-judgment i-reserved asikwazi ukuthi imantshi yona izothatha isikhathi esinganani ukuthi itsho ukuthi yona ithini. Ngakho-ke sesiqala ukunanzelela ukuthi laba abanye abantu kwenzakalani mhlawumbe sibabuze. Yikho senze i-survey sicela abantu bayigcwalise le-survey ngobuningi babo basitshele nemibuzo ekhona phana bazame ukuyiphendula abangayizwisisiwe nje bazame khona lokho abangakwenelisa ukuthi baphendule kulokho esikubuzileyo ngoba sizamele ukumepha i-picture yokuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba abantu abaningi esixhumana nabo bathole ukuthi abaka-apply.
Ye, abantu lizabaxhuma njani khonapho-ke liyabe senza
i-online survey le link esiyithumela kuma-social media groups nani nje lapho sicela liyithumele kuma-social media groups elinawo umuntu nje uyaxofoza laphana abeseqala ukubona imibuzo uyabe iphendula eminye ngabo yes no eminye uyathikha for lokho okuvumelana nesimo sakhe asibuzi imibuzo epersonali sibuza nje ingenerali nje imibuzo enjengokufana nokuthi sewayi-aplayela na i-waiver ngoba abaningi abantu ukuthi bazoqualify kuma-mainstream permit kuzomele umuntu aqale acele isicelo sokuthi asuselwe imigomo le emehlulayo ukuthi ngabe wavela wabanangena nge-general work visa noma ngamanye amavisa akhona.
Ye, kodwa siyabona vele njalo ukuthi kulabanye asebenikwe ama-waiver lawa akusitshela ngamafutshane kwa
ye bakhona hhayi sebebaningi phela sebewatholile ama-waiver ma usuyitholile i-waiver akusiso isigaba sokugcina isigaba sokuqala kutho ukuthi isicelo sakho sokucela sesivumakele siqala kuke phela ukucela iphemithi leli ngene nawe ma kuyi-general work visa uqala ukufaka phela naye isicelo futhi sokuthi ngicela-ke i-general work visa ungalibali ma umuntu ukuthi i-deadline i-30 June and asifuni thina ukuthi sibe sesizibona sesingathi lohulumende sesikhangelane ngamehlo ikanti abantu yibo abanga-aplayanga.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yezimbabwe community in South Africa, besixoxa laye esejohannesburg kwele South Africa. Incwadi kwezenotho umnumzana Fundani Ndimande uthi abantu baphila nzima ezimbabwe ngenxa yokugugudeka kwedola lelizwe. Sixoxe laye ngodaba lolu.
Isimo somnotho sibile ezimbabwe okwalezi nsuku hhayi kulobunzima. Uyabona nje abantu abakhona la ezimbabwe owathesa bathwele nzima abantu bahola yonale ibhondi yonale bayethenga i-US dollar yona iyaphuma inganganani baphila nje ngokuyimali okuncane imali nje abasurvaiva ngayo nje inyanga siyaphela ungayizwa hhayi uyamangala uyethuka sibile ukuthi abantu baphila njani ukuthi izimbabwe le ha ngunkulunkulu sibile ongenelayo. Isimo somnotho asimanga kuhle engikubona amakhampani lawo avalwa uyabona abantu baphuma ngobuningi bephumelizweni iphupho kathesi lomuntu olaya ezimbabwe ngelokuphuma bazawa ngabantu mhlobo bani abantu bephile elizweni baphilele ukuphuma bonke ilizwe lize livalwe njengelinye ilanga ha kulobu nzima
manje ubone ngazani kumele kwenziweni babandimani
engikubonayo indlela okungalungiswa ngayo kumele silungise ezepolitiki kuqala kwenzela ukuthi i-ikonomi phela ingabe yipolitiki. I-ikonomi izimele yodwa isebenze njengama-ikonomi wonke ezomnotho zisebenze njengazo zonke zamazwe wonke omhlaba phethe yakhonale sibone ukuthi obritani labomelika bakwenza njani ezomnotho ezepolitiki zingangeneli kakhulu kweze-ikonomi kuyekelwe abasebenza ngezomnotho basebenze ngendlela efaneleyo bangangenelwa kakhulu ngama-politician. Ye, bona ngathi kungatshintshwa lokhu ngokuthi abantu bephatheke kwezepolitiki baphatheka ngokuvota kumele kutholakala abantu bevota kungabi la bantu laba bathi no thina siyingeni le yepolitiki bazalungiselwa ngubani isimo simi mazonzo so yikho engikubone ngani hhayi kungasiphathisa sibili.
Umnumzana Mfundani Ndimande ingcwethi kwezenodo besixoxa laye ekobulawayo. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngokuhlolwa kwamabizo ugwalo lokuvota ole voters roll eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele besilazo. Abantu eZimbabwe bamelele ngamehlo abomvu usuku lokuvota lonyaka. Kuyaxokozela endaweni zokuhlola amagama egwalweni labavotayo le-voters roll ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lolu. Sigqiba lapha uhlelo lwethu oluvalisayo. Umthombo Sithemba uGibbs Dube, lilale.
Teerera chirongwa chedu, teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.